Okwamanje wasingene kwezomculo lapho sicoka khona lo Robert Sibanda, umntaka George Sibanda, umculi olodumo ocula ingoma elodumo ethi Gwabi Gwabi. Umthani wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele.
Gwabi Gwabi kuzwani le ntombi yami ihlale enkambe, iyoyantanda Gwabi Gwabi kuzwa le ntombi yami.
Ndikusondekaba ndikubakutshisanda ngoba yintanazi wazala.
Wena wazalwa ngawuphi umnyaka?
Ngazalwa ngo-1969.
Ye, akutsho phela ukuthi nekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi?
Thina ngekhaya sinamajaha amane, intombazana eyi-1. So ubaba sasihlala laye khonapho eNyumakwezi, wabhuda vele sihlala laye khonapho eNyumakwezi. Ubuza isigwane sayina. Kodwa ngapha ecula imizi.
Ye, umama-ke ungaphi umama khathesi?
Umama laye sasishiya wabhuda ngo-1989.
Ye, akutshele imbali kababa la.
Ubaba sibili, khona ngayitshaya kakhulu imizi ngoba wenza izimali yena khonapho ngoma-16 up to 17 khona wenza izimali umhlaba wonke jikelele e-America lase-UK kanti lasemhlabeni wonke nje e-Africa khonapho wayitshaya imasigani nokuqala e-Africa ukuthi ngitshaya imasigani yabe Josiah Hardwick. UJosiah Hardwick wayeyingane yakhe la ishaya bonke nekhula indawo yami
ihlale enkambe suka yamthanda Gwabi Gwabi kuzwa lentombi yami ihlale enkambe Ngiyathanda ngizamthengela amabhanzi isiwiti lebanana, ngizamthengela amabhanzi isiwiti wonke lebanana. Gwabi Gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe suka yamthanda.
Ye, akutsho ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo ubaba yiphi?
Ngigwabi Gwabi, awugwabi gwabi wenza izimanga ngoba isaba wonke nje yayithakazelela lingoma ugwabi gwabi.
Ye, akusethi khona manje lifisa ukuthi liyenzeni ngomculo kababa?
Sibone ukuthi sisaphakamisa umculo kababa ngoba likhulukani kunomunye usoti layo kulekulayo esekhethanipoitelindaa sisiphakamisa umculo kababa.
Ye, ngasikhangela lizawuphakamisa njani?
Singaphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshayo ngenjalo siyaphinda sizitshayo futhi siyaphinda sizitshayo futhi.
Ye, lizakwenza nini lokho?
Sinotshayo nje sisina nje kakhulu singamenza emthatha.
Ye, siyabona vele uGwabi Gwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa. Kambe ngobani abathengisa ingoma leyi mhla wonke nje?
Ukuthi kudinga yena kakhethi sikhuluma sami esigadi ukuthi ngiyinezalenzi ukuthi ama-cotis lawa online. So asikwazi ukuthi ngiyefana abathola ama-benefits yawo kuthengisiwe ama-cotis nabayo ukuthi ngihlawuthiwe ngokukhulu.
Gwabi Gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe, iyoyantanda Gwabi Gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe, iyoyantanda ngizamthengela amabhanzi iziwiti lebhanana, ngizamthengela amabhanzi iziwiti lebhanana. Gwabi Gwabi kuzwa mfana, ngile ntombi yami ehlala enkambeni, ngizamthengela amabhanzi iziwiti lebhanana. Wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi, mina eyami nansi ngilayo bona, ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilaleli. Ngizamthengela amabhanzi iziwiti lebhanana, ngizamthengela amabhanzi iziwiti lebhanana. Gwabi Gwabi
lapho ekade lomuzwa ekhuluma-ke ngu-Robert Sibanda, umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi Gwabi Gwabi. Sizaqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo, kodwa kunjalo-ke khanya kula bantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababa uGeorge Sibanda, kodwa kwazi ukuthi imali yangikhona kuhamba njani. So umndeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani. Xa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo-ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali.
Gwabi Gwabi mfana, sazi wethu wena oyantombi. Sendela ngapho ntombi yami, ulalele kuhle lapho. Ngakuthengela amabhanzi iziwiki konke lebhanana. Kwabikwabikuzani le ntombi yami ihlale enkambe. Uyathanda kwabikwabikuzani le ntombi yami ihlale enkambe. Uyathanda ngizakuthengela
amabhanzi. Ye, sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.